soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 26 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathi mhlambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i-lockdown.
Kuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kathi kuvele khona kusani isanasana ke into enjalo sokuyipitipiti ingathayize embuzi ukuthi kathi onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba nginobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe kukhetho ikakhulu esigabeni seMathepelelende.
Ngesimo ibandla le-MDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Mphathi mhlambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus i-lockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bert Nicole Ncube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela i-curfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende ethule imbono ehlukeneyo kudaba lwe-coronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa, kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe onguye njalo umphathi intambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo ngasilandela iphepha le-chronic yakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekadike yakhulunywa ngamapholisa ka-6 p.m. to 6 a.m. kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo ukuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunywe-ke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi intambo wezempilakahle nokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa-ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le-COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi intambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani? Njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa.
Imbiko le isidale ingcubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo-3 emini. Kodwa ngenxa yemva kombiko lowo sesitheza ubona uphuma emaphepheni kuthiwa ukuthi umsebenzi kaMphathi Ntambutheni, kuthi ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kathi kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo, sokuyisiphithiphithi ingqathayi zembuzo ukuthi kathi onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kutho ukuthi bonke abakhulumileyo abangasibo bomongameli into abayikhulumayo abantu bangeke babesiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lanelizwe elifele livele ofisini ephezulu. Kathesi ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza ke kuxubane yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe. Kodwa ke kathesi ngibona ngantu asokubadida.
Bona abantu bebeyilandela nayo imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ebimele ilandelo.
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela sibili ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzelele ezinye kade zivale ngo-3 sibili. Hayi labantu beze bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyele ezindlini lancanje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kugcine sokuyizixukuxuku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale. Hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo ke bekuyisibonakaliso sokuthi abantu bese belandela la izinqumo kade zifakile. Kodwa ke kathesi ngibona sokuza banzima ngoba abantu sebedidekile abasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19, abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakobulawayo nezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose inkulungwane eyodwa 911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula inkulungwane ezilitshumi 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo, kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usikelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Sinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi engena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZanu PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe okubalisela ukufakela inkokheli ekuZanu PF lohulumende izijeziso zomnotho. Imbiko kaChinamasa isolwe ngabanengi okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eyeYoung Journalists Association Zimbabwe Yoja. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Ukukhulunywe nguChinamasa ngumsakazi weStudio 7 kutshengisa ukuthi iZanu PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Bafuna intatheli zindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokhu abakufunayo. Okwenziwa iStudio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi ayisikwentatheli zindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibatshayisa ngovalo labo njengentatheli zindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethusela intatheli zindaba. Ngiyabonga sasebenzisa. nje thina nje intatha lendaba ezincane lokhu kuyasethusa ngoba lati sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazifuniyo bona lati sizathethiswa and uvela thethiswa asazi ukuthi inozenza ngaphambili
obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana bekezela Gumbo laye upha umbono wakhe
engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime singakhangelela noma yini you can expect anything singakhangela noma yini ingayenzeka njengoba nishilo ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime
kesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathi ntambo wezokukhithwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba
why don't you phone him
Ukuza yena angithi nguye okhulumileyo mina ngazi lutho
I'm the government spokesperson. I haven't said anything, and I don't know what you're asking.
Umsakazo we Studio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso ye Voice of America. Umsakazo we Studio 7 usakaza indaba ezingasekeli hlangothi njalo eziqotho. Indaba ze Studio 7 zithembekile njalo lomsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwele Melika lomhlaba jikelele. Ngimele i Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa kuwembula
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa kuwembula
gukama
kwezemaphandleni umphathintambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye lendlala esigabeni seGwanda South abakhaleli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
uGumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamuleli uqhutshwa njani kunye nezinye inhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo ukwakhiwa kwedamuleli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nakenye ngenxa yokuthilela kwemali okhokhela ngokwakhiwa kwaleli damu umnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba lo mnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazanyiswa imali ebuya ngeziqephu
Created 43 million RTG. It's not enough, but I think we can do enough work to make good progress this year. 87 million is the contract price of this US dollar. Is the contract price of this gen, and that's what we need to complete the gen. We are going to include some irrigation works on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are with the gen and the canals to that place is. $87 million.
Lonyaka siphiwe i-43 million RTGS ayeneli kodwa izosiza ukuthi siphutshe eminye imisebenzi. I-87 million United States dollars yiyo ifunakalayo ukuthi siphutshe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelezela eGuyu irrigation.
UGumbu uvumile ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuhamba ngesiqubu sikafudu kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006, but progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site, with the dam earmarked for completion within 2 years.
Nizwa besithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacaca ngo-1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo waphazanyiswa ikusilela kwemali ukuvela kombuso we-new dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale kwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili.
Umnomzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo izakhamuzi eNtebe uthi nyanga ezakhamizi kabazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu.
Ezemvelo zona ezikathi esikuya siyabona kuyadilizwa izintaba laphana kunengo yokuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona. Right, kubiselwa njani? How do you compensate? How do you compensate kulokhuyana osekulahlekile esesikudilizile? Amatsha adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona kodwa kathesi nxa sesidilizile kuzabe sekuminjani.
Ngaphandle kwalokho uSibanda uthi ningi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza.
Kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhatshana khona phana emanyange still asisuthiseki kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhuluma isiSuthu noma ukukhulunywa isiNdebele kumbe ngithi isiKhalanga kulolimi kulolunye ulimi olukhulunywayo khona phana ukutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela kathana kwezindawo kambe khona pha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu. Zonke lezi izinto ezifana ukuthi zinandele masinyani ukuthi sisebenzeni kahle sizwane iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano.
Umphathi ntambo esabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Bednikhoncube babekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele.
Indlala once Thuli Manyange is completed i-construction yayo will say bye bye to hunger sesiphila.
Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi ematobo uthi inhlelo ezifana lalezi kanye lolokubhalisa abaphatheke ekulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla libusayo leZANU-PF ukuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Ngoba iZANU manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele. Bantu khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yeZANU le like linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa salwa njengathi sasingamayouth ngaleso sikhathi but-ke mase sizobhala lamhla sokuyovotini sikukhangela ukuthi ikhampeni indlela yokudingela lani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista so sithi ebantwini bantu limi kanti mase lisiyevotini khangelani.
Ugumbu ufike njalo emgwaqweni osuke egwanda usiye emaphisa osule mnyaka ungafakwanga ithara waphinde wavakatshela lapho okumele kwakhiwe eGwanda State University phansi kohlelo lwe-National Development Strategy NDS-1. Uhulumende uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseThuli Manyange eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Bekezela Maplanga isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens osichazisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe umnyaka ophelileyo ngoMatch. Okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule empilweni mina ngumuntu othanda abantu. Ngingumuntu futhi ozisebenzayo, uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown umkhuhlane lo oyi-COVID owabuyayo khonaphana ngoMatch uqalisa lapho abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama-shops ayelezikhathi zokuvula into ama-hours angkhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma-business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisa ukuhamba-hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyo ngafaka abantu engangibazi kakhulu, engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi. Ngasefikelwa ingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo abuye afake konke akwenzayo ku platform yona le ingathi njalo njengesilungu ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu lwana uthengisa lokhu nxa ngabe ukuthanda sasikhuluma nje ku WhatsApp group khona phana ukuthi hayi mina bemfuna imbida echomoli hayi mina bemfuna lokhu so uthola ukuthi kuba lula endlela okunye isizathu esikhulu sokuvula inhlanganiso le ukuthi njengabomama sithole ukukhuthazana sithole ukufundisana sithole njalo ukuncedisana kuma business ngoba ungathola ukuthi omnye umama uyabe elawo umbono elesifiso sokuthi enze ibusiness but engelambono ukuthi angaqalisa njani ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama kungabi lo mama esimkhethayo kube lo mama othengisa amatamatisi umama othengisa izwithi emgwaqweni umama othengisa izigqoko esitolo kube lo dokotela kube le lawyer phakathi kube labo magistrate phakathi ukwenzela ukuthi sithole ukufundiswana for example bese kwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku cancer screening ku cervical cancer screening siyanxusa simcele abuye ku platform online abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani ukuthi singatholi umkhuhlane onalo ohluphayo njalo futhi oyiwo oqeda omama okuthiwa yi cervical cancer sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphalane izikhathi sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu ndokunzima balokhu lalokhu lalokhu so ngokunjalo ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili
imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngani
hayi okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo ngiqalisa ukuvula inhlanganiso le bekuyini ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala so khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silomhlangano esiyenzayo so siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find a teaser ayibhadalayo phakathi kwenhlanganiso nale kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo singabomama sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu kuthena uminjani siyagebhelana imigodi sa-approacha i-company sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyi-group sicela ukuthi basincedise ngokusigebhela imigodi njalo sicela i-discount abafakelana amasola ezindlini njengoba amagesi siyakwazi ukuthi khayahlupha bafakelana amasola abanye futhi ngabathengelana izimoto abatshalana izimali bethengelana izimoto abanye futhi ngabatshalana izimali mali ukuthi siqalisela ku-$20 abanye betshalana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho so izinto esizenzayo ebulawayo Queens iziningi including food ukuthengelana i-groceries ya qoqa imali nyanga zonke thenge i-groceries sibeke sishare after 6 months omama ngabantu abakwanisayo bayehluleka ngenxa ya engathi ngesikhiwa ngama-resources but ngabantu abazimiselayo nje bazimisele into yabo bayenze yikho kuthiwa omama zimbokodo ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu kodwa-ke ibulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi njalo okunye esakwenzayo njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi ibulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezithiyeneyo savula i-intercession group igroup yomthandazo ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa uNkulunkulu okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi athiyeneyo abasithandazelayo ebusuku lemini
lowo nkosikazi ibekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Queens asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluka nyaka ka 2023 sikhangela ke amathuba amabandla achiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMathebeleland.
Ngesimo ibandla le-MDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano. Liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane ye-MDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe, kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu akade belandela uChamisa asebechithachithwe yimithanithani yokwenza kukamnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, kumbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela. Anqotshwe uMnangagwa umuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela waphela ngaphansi komkhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support eMathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besaphethwe yikufisa wakukhona kudala, kodwa ngeke uphinde kwakhe ke kube khona. Ngaphansi kobukhokheli obunjengo bukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu bexhumananga le mbali yokulwelwa kwelizwe, ngoba yikhona phizapho eyaziwa ngakho. Lokho okunye asigcineni imbali yezapho njengabantu begcina amathambo abo isemkhulu, akulondolozwe kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni, abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenanhlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke i-MRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali eyaneleyo ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi idobhadobhe lapha lalaphaya. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMathebeleland kubi kakhulu, kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMathebeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakubheka ngaleyo ndlela. Yiko ke i-MRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Loge bekungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ukuvikezayo. Siyabonga sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lwezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 isolo engabanye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.